Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Balami ngibonge uThanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali buka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu, bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa, ngiyazame ukufihla ubuso, nxa ithi nje ngisubuso bami angisitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabe njabulela ifoni, waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo oweChristian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ayibikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu etshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF koBulawayo abakade bexotsha abathengisa ezitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imifanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe, eyinye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezibalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists, njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center ese Royal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenge kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama victims, sa-identify ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami nguAnastasia Ndlovu, ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa, ngiyazame ukufihla ubuso, nxa ithi nje ngisubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamuleli ifoni waqalisa ukucisha amapikisha wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela egweru wabese sithi ah ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyicustomer yakho ngiyanithenge kuwe izinto wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabe sembisela ifoni yami wathi ah sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhu engichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxa ngiyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho usiyamangalela abakuchayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala e-Central Police Station ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi seziphomba ukuziphumela. Bamfaka ku-private room, wangi-interviewa kuhle, wakhuluma lami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngaseneso sikhathi, u-member in charge, wambiza umama lwa, wambuza ngodaba lwami, wabuya wazongikhangela, wabesuka khonapho, wabuyela e-ofisini yakhe, waphuma le-team yakhe, baya-investigator ukuthi kuhambe njani, wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili. But siyabonga ukuthi ube wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini. Ifoni yami ifile iscreen iPhone. Kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini inhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunchaya ngabanika amapholisa.
Hello ke ngo-Anastasia Ndlovu, intatheli izindaba e-Studio 7, obekhuluma icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba, kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo. Njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe. Sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe. Kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula. Njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana, ukhetho luzabuya luzayidlula. Kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe, lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe. Njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane, udinga abanye abantu ngathandaza labo. Ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza. Besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook Facebook, silama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalists sebekhona ade beposta ukuthi hayi besithandaza. Sikhangelele ukuthi ilizwe lethu libe lokuthi.
Ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sida abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i 5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho, into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMathebele Land Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMathebele Land kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebengabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kweinformation lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama opportunities, sabona ukuthi ingcono sibumbe iFarmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthi ngiswa kwezinto ezingezolimo ezifike noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kufanele ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikuthi ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered njengoba manje sisondele ekhethweni kuyabe kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe iregistration. Kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo, sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika iregistration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama opportunities lokunye okungasincedisa kuma different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi export kumbe isinikeze ama contracts azabe engawe izinto okumele zi export eziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imarket, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungaka kufuneka khona ngale ngaphandle kwamazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokulama tractor ukuthi singathola kanjani through ibank EFC bank, sithole icontract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okusho ukuthi kuhulumende asikangeni deep, kodwa kukhona okuthembisayo kuma stakeholders esesingene kuwo labangaphandle ngaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amaningi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amaningi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabange ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Phose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo. Silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ibhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeMathebeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabiyela Studio 7 sabonga kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo budi beMRP uthi ngicabanga ukuthi abala information abalalwazi ukugcwele ngeMRP yabo ngoba njengamanje bezobethi asiyene ekhaya siye ququzela abantu bevotele iMRP. iMRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela iTriple C mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la iTriple C. iMRP yeni leyi ayikho, umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angiyekela isijeje sifuna ukuyavotela umuntu oyedwa. Mbababili bangaka abo-MP be-MRP kumbalila information njengoba ngilibuza futhi. I-MRP ifaka umuntu oyedwa oyimembo ophalamend, ngiye lifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lisiyamvotela kahleni bafowethu. Umcimbi juta liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani liyoqala phansi ku-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli. Njengoba uningi lwe likhuluma lila egoli i-CCC hayi MRP endomqondisi, kahleni bafowethu lingaxofa izinto kumbe mali ngazi libuze ngoba lila information. Siyabo
salibonani basazi bakaStudio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezindlwandle. Hayi thina siyaphila ezimzimu ya. Hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho, kodwa-ke ngokathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini, kodwa-ke azange ngizi kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into ngikhalelani nangikhalela khona kube lelanga ezamiswa njengeholiday eliyabalimeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphela amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hlezi mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezobusenzi kubana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele uhulumende laye uhulumende ebesekuzwisisa laye, ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe uhulumende kumele yaziswe. Nxa uhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengedeyi eyembhuqazwe day. Yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encetha abantu besitshoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugura wonihleli yaba inlutshwane kakhulu xa singaba sikhompiya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ngokungakhangela ukuthi khona babethanga esigwagwagwa antokona abantu abaningi abafayo kodwa-ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi khona sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhuqazwe ngesikhathi segugurawuni kuphela ngoba i-generation yethu abadala behluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yi-holiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe le langa lokhona sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe hhayi mbonathi kuyangungaqondanga ngiyabonga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 shelele simbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe masithi ama-election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi kusiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hayi ngifake ilokuzeni ibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina yime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyaka ozayo I mean sokuqedwa ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yizanu p f bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-studio 7 la kodwa ngabantu ababeluke be-threaten abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteni yena umuntu engayi asihambeni sevota bantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe bethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani thina silokhu sikhona apha egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem alright asihambeni sevota madoda alright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti zanu wena ke uthini alright siyabonga
haleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingelele kubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gives due about nungameli ngomo nokisigani nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwambala ukubuyela kwisichema sethu sama Orioles kuyodlala umdlalo webhola futhi sazi ukukhithwa ibhanile ibe uzohlunga ukhulu kwambala sithi masivuka ngolosibili saziwa umrhatshi wemdlalo webhola wekhukhwezi FM bizwa uBig Joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yasezimbabwe ikhithiwe so nathi sithabile khulu kwambala ukuzwa into zifana leso zavuka sazwa yonke iyo into so kuhle khulu kwambala ivi ngithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mutasa nobaba Ndebele noma Mugadza nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi lo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into le ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe leZimbabwe mabazomagrupa mhlawumbe izothola ithimu amathimu arayiti iqualifye kokuthoma kuya World Cup ngale United States American khona naseCanada nase-Mexico ngiyathokoza amen
linjani bantu baka-studio 7 linjani nonke nabalaleli cela nami namhlanje ngike mphawule ngumntwana enhlabathi ngelapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana eGwanda eJawunda ndebe ngicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu ngicela ukuthi laba abantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena kungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelo bani azabaqe angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le kusebhisile ngokubingelelwa kwalapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala elizweni lakithi ikho ebengicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke engingakhethi ukuthi usupporta iphi part supporta iphi part kodwa into engicela ngicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izani yehluleka kudala kuletha imtuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamgwaqa kunana kunamali ahlale bekhuluma ukuthi bazondi USA America kodwa basebenzisa imali yabo. Uzonda kanjani umuntu kuthi angimfuni lo yacindezelo wenza lokho nalokho kodwa masokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna inkomo zakhe ulima ngazo ikho lokho kwenzakala eZimbabwe. So ngiyacela abantu bakithi ilayipati nje ukuthiwa izanu umuntu osasupport izanu manje nangimbona nje njengomuntu ongenangqondo umuntu osakhulumela izanu ubona ngathi izanu izompha something kakhohle bazobiropa ngamarayisi lawo nama-2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ungavotela into yokunika igogogo elilodwa after 5 years maye ingasakunika ngaphuthi ngasayivotele babebakushaye bakubulale futhi cela abantu bakithi benengqondo. Ngiyabonga kuleyo ndawo ameda kutona enhlabathi ukhuluma ngelapha endaweni yase-South Africa ejozi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uTim Muringai, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thandi. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuzancedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babemfuna leSaudi Arabia bemnike le-$1 billion lapha, kodwa uthi i-deal lakhe li-include uku-owner ama-stock options lokuthenga iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka-2026 ezabi hostwa yi-America, Mexico le-Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona inguqu, and then abangalidlaliyo labo babuye bazolibona, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathiwa his cross sports siyambona naye maye fakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle okubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje, kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo, ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe, kathesi sokusiba le-South Arabia, ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So i-America yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha, but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe, labo Britain, labo Germany, labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player, ngoba sasibona ozatlane labana be Sweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players o Beckham ngengamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okaka test badayi inguqo yalapha is standard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke nguTim Moringa isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uzulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandling sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.